Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 27 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokhu.
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lancane inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zisihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa lilunga lezanu-PF u-Abdon Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lancane inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwe iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashingo lakwezinye indawo, kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. I-Studio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli eNust Library eZimra emthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary neEvelyn Secondary lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAthuz uMnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima namhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba iningi lababalisi likuzeke. Kodwa bonke abatshayisileyo izolo abakuzeke abakabuyele emsebenzini. Bese sibuyele emuva bona abade besezikolweni kusukisela i-10 days leza abanye bekuzeke. Sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika njalo bathi kumele baphiwe i-US$540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda abasoze babuyele emsebenzini ngethemu ezayo.
Na i-decision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikole ngo-September sivulwe ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nxa engelamali uzayithatha ngaphi imali.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Thofa uthi lanxa nje abaningi behambile emsebenzini izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lo msindo. Isinqumo somthetho u-section 58 lo 59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu lelungelo lokutshengisela kodwa kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lo msindo. So lami ngifisa ukuthi ngaye abantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
Unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi sibone uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu amatitsha lamaphoyisa abanika imali encane. So siyazwisisa ukuthi isevisi izakuma but ivele yiphi isevisi yakhona. Ngabhadala abantu abasebenzayo kuhle uhulumende yikho lapho sikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ukufakazile ukuthi abaningi bahambile emsebenzini nanku uthi abantu bakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sivele simanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwana bethu bafunde njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi bayenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshanya ukuthi abantwana baqale babhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantu bethu babhala imihloliso ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo zingeke zivulwe bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi isikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mazima ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Yimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapholisa athi asephenya udaba lwelunga lezanu PF umnumzana Abiton Mashanyika oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini yesezandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena etshotshozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva.
Sibhaleleke eZimbabwe Republic Police ku-Commissioner General sebenzisa ama-lawyer ethu ke uBeatrice Mthethwa ngendaba yokuthrethenwa kwempilo kamongameli wethu advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esiyithatha kancane yinto enkulu kithi ikakhulu sikhangelela ukhetho luka-2023 ngenxa yokubana iZANU-PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu ilizwe leli ngelethu sonke whether ngu-TCC yizanu yizaphu umntwakazi ngabantu beZimbabwe akula muntu olelungelo lokuthrethena ukuthi yabulala umuntu ngendaba zombangazwe yikho sisiya ke emapoliseni njalo sisiya emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebotshwa ngendaba zokuthi ba-incite i-public violence lo ngumuntu o-incite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe okuyinto esingayikhangelanga ngoba yi-politics ezakhekhe yi-politics zasendulo kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu beZimbabwe i-regardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngaphi ngoba liludubo lezanu p f olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani la siyabazi yikwenza kwabo yikho ke sikhambe emapoliseni njalo siza escalate indaba ukubani ye-Southern African Development Committee lakwa-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani njalo sisuka lapho siyemapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigilamkhuba so yinto esingayikhangelelanga yinto esadila layo thina njenge-government ebuyayo ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengala malungelo akwanileyo elizweni lethu
umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-TCC. Uzulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcekeza esesigcwele ndawana yonke kuleli dolobho. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcekeza. Umasipala yena uthi uDoyi ukuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emikotweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo njalo iphunga eselilapho selitshaqisa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakobulawayo, kuphonga ukuba lezibi nje yonke indawo, sifisa ubana ngabe ikhansili yakukhangela khonokho. Nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo, kodwa bakhuluma nge-service delivery, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadala izimali, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex, bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizayindekswa zihambela le bank rate of the day. Kodwa bekhohlwa ukuthi khona idolobho lingcwelile, ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo okuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esigcwele idolobho lonke yindaba esikhathazayo kakhulu. Ungananzelela ingcekeza eningi ekhona kathesi isendaweni lapho kumele ithwale khona. So ukuthi idolobho lakobulawayo kumele ukuthi lidose amasokisi lithwale ingcekeza. Ngiyangabona even emalowitinani bayakhala ukuthi izibazitho phandla zisathwathwa. Ngibone kulo mbiko futhi ovele esithi khansile kuthi kuleyo izigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi, kodwa akube nemizamo eminye alternative mechanism angenza ukuthi ingcekeza le ithwalwe, ngoba nxa amaroli athwalayo efika kutho ukuthi sizalinda aze alunge na. Akulamzamo ethize yini engenziwa imbi-interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanzeke.
Unkosikazi Wendy Mlotsha ophila ngokuthengisa emkambo uthi idolobho lakobulawayo alisahlanzekanga.
Okunye sikubonayo ukuthi izibi lezi ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into, impukane sezilapho lomnuko wangikhona usayenza. Okuphinda futhi kusethusa ukuthi umpukane lezo zibuya futhi zizohlala entweni zethu esizithengisayo, especially ama-vegetable. Nxa sokunjalo ayisithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa, abangela abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseke emntwanyeni. Ingozi esiyibonayo lapha ukuthi isikhansili ngayekela ukukunanzelela izagijimisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa, abantu sebegula lokuthi izibi lezo zibuthwe. Ngakho kunye siyakunanzelela ukuthi ama-expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphise abantu labana abagulayo, ngoba kuyini izibi zonto ezi abangazithathiyo ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule, okuyikho kusethusa bathengisi lapha emgwaqweni. Imizamo yokuxhumana lekhansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda ongumqondisi wezempilakahle ekhansilini. Kodwa ikhansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza yehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi. Umsekeli kamqondisi wezemvelo i-Environmental Health kukhansili umnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakoBulawayo kumele libe nezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Bhilithane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo eLupane esiqintini eLupanda esiqintini seLupane lapho ezidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebiyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika uEzra Chisosbanda.
Bekungasibantu bekuyibunyonyo ziphuma ngobuningi bazo ezakhamizi yeLupanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana bezikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolu luqoqwe ngabayisithupha abahlala phetsheya. AmaSamaria alungilela abalisa uOnele Gumbo Mkhombo Primary School, uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School, uFrancis Gomazare weLihlo Primary School, uLungile Gumbo eMasungamala Primary School, uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula weSipopoma onguye isikhulumi ochaza ngokwenza abacabanga ukusiza isikolo zabo.
Uhlelo lolu luhle kakhulu bakithi, siyabonga kakhulu labo abaphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo, yenza abantwana labo bethole entertainment, lezakhamizi konke nobuganga, ubuganga bungehla esigabeni. Siyazi ukuthi isports siyanceda kakhulu empilweni zabantwana, siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
UNkosazana Seneliso Sibanda ngumbalisi yeLihlo Primary School njalo bengumqondisi umncintiswano yenguqule uqaga le enziwe ngempelasonto.
Manje sihlangele iLupanda cluster which is 6 schools okuhlanganisa yeLihlo eMasungamala Phuma kanye Sipopoma Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students aweLupanda cluster but decided to give back to the community through sport.
Isikhulume besiqakathekile kulumkhosi bekungu-inspector wezikolo zonke Lupane ngamnumzana T Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le esiyeyisayo enza umuntu aphile. Saye sizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulumkhosi ngumnumzana Sam Mathe ukhansilo wakulindawo.
Wena ngiyababonga abadoda lawa. Intimanga ikubeke sezenze vusa indawo yabo, hayi. So abantwana abasakwazi ukuthi lingenza njani ukuyahlangana ngoba ukuhlanganisa abantwana bekungadala ukuthi bephinde beyihlangana lesekendari nesazana ngo.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East. Umeli walindawo edala lePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda, njengabantwana abakhule eLupanda, bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho. Okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zoneza abaphumakizo ukuthi kube nemidlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amathalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqaga lamantombazana kunqobe isikolo seMathatha le ehlisa khanyela inkezo zonke. UNkosazana Pheshi Mhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba, it was a great improvement. Last year sasina nithi but this year siwinile. It shows ukuthi we worked very hard watching netball and soccer, but sasiwina. Next year futhi lapho siyayithatha. vele bekungayenzi ukuthi ingenile lapha ekhaya wonke amatrofa bese phuma sesifuna wonke sale khona sithabile sibili.
Bekubuhle kwamagama njalo inzalo yalindawo ithi yaphambili izithuthukisela isigaba sayo ikakhulu ezikolo zona ezithwele nzima ngokusilela kwababalisi lokuswela imfanelo zokusebenzisa. Ngimela eStudio 7 eChaya Mathole Lupane Lupane, igama lami uEzra Jesus Banda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Feels, LoBNXN. Obama uveze lokho ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli base-Afrika abalengoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Livestock lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edalele parlamente engwebandla le-Triple C uthi noma belubongela uhlelo olwama-electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni achiyeneyo eZimbabwe kanye lase-South Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangu exoxa lokugeyina kumete saiti owe Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olwamapassport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kuyinto kwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu besiba le access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogele ngewanje West, ziyathokoza ukuthi sokule office ewanje. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabakhokhelo ukuthi indaba yama passport yibirthright yomuntu wonke. Ulumuntu wonke kumele abele access yokuthola le passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ile passport.
Lithini ngentengo yama passport?
Ama passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo olokuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyahle athole ili passport njengokuthi li birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani? Ili passport kungabi lugwalo lwalabo abanothileyo kumbe for the elite only. So izizalwane zalezi ngikhokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuseduze, but is still unaffordable to many. Abantu kabaka yenelisi ngemali ezifunakalayo ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kuyenziwe i-electronic system kuyinto enhle, ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange logeyina kumete saiti owe Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
egolini ngifike lapha ngo 2011 yasho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu umfowethu ebese nesikhathinyana ekhona lapha nje egolini ayithi hayi ngizozama nami mhlawumbe kungaba ngcono ngafika kuye ngafika ngahlala naye kodwa njengomuntu wayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana wangathi kuba nzimanyana wase ngicelela komunye umfowethu naye owesihlobo sakithi khona ngahle ukuthi ibe ngifihle ikhanda kuye sasahlala impilo yaba nzima wathola ukuthi umsebenzi angiwutholi hey iyagcina indoda la isicomplaina lapho ukuthi hey nike ngigcine ungayenzi lutho so kuba nzimanyana ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engako and then la from lapho aqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayihlobo mara isihlobo lezingathi zikudenyana nje kanjalo ngike ngizamazama ngitholatholo ongamaphisishopu okungatheni umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile ezihlobeni zami sengisiyahlala nje labafana bakithi abasendaweni njalabo sebengigcina nje kodwa bethi hayi ukudla nawe uzozibonela
ye siyakwazi ukuthi sibili wadubeka okunye okumangalisayo wagcina ke usuthola njani umsebenzi ngawasela khona
isho ukuthi labo abafana bona labo ababengabasendaweni yakithi kuvillage yakithi kwaba nomunye nje omzwelayo la ebona ukuthi indoda leyo ithwele nzima ngoba ngangiswela le nto yokudla mpela indoda lana yabuya ekuseni nje yathi khonana awu ndoda niyokulele niwasebenzi umlungu wami yazothi ngibuye lo munye umuntu nje ozobuye ezohlala nami sibheke indlu yakhe ngoba indlu leyo uyithengile manje abantu babebehlala lapho bebeyayijikile bakhithiwe lapha endlini so uthe ngibuye lo munye sibe babili so ngemali ukuthi kuzoholwa kwemalini uzofika ukhulume laye la uzikhulumele hayi okay ngivele njengendoda yathingasebenzisikine lo mlungu yena lo wayengiye ngichashile enikeze i-100 rand enomngani wakhe so lelo langa umngani wakhe futhi wafika naye khona lapho asuke wasikhulumisa nje khona lapho wasibona ukuthi hayi siyasebenza esibuzabuza nje imibuzo nyana khona lapho amagama nje asimtshela nje kahle hayi fune ngidike ukuthi lo mlungu ebuze futhi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu yefika nje asi-checkate right madoda ni-right okay efike ngelini langa uma efika lapho yafika uthola sengingaphandle mina lo mlungu sesixabene lo nguye bengichashile enikeze i-100 rand sicabana nje sibanga imali yofanele nginikeze lo fanele nginikeze 700 ngoba ngathi from Monday to Sunday wase nginikeza imali wanginikeza 400 rand ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho na uvela ngixosa lo ma efika ungithola ngingaphandle ngithwele isikhwama sami
so ngazohamba njani khonapho-ke sizokuthiwa wagcina usiba ngulo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho awusele ngamafutshana ngakhonokho
alright and then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi uniyawufuna ngithi umsebenzi ngiyawufuna ethi nginenyindlu mina so umngani wakhe lo nginenyindlu enginayo so engifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami futhi umlungu lo vele benebhizinis lezindlu okay ngingabe ngijabule khona lapho umlungu ngihambe nami pele endlini akhe fike kthi hayi indlu yami yona le okay umlungu siqhubeke mayithi yafika following days ongikhangela kwakhe ukuthi ngibhizi mpela ejarasini sokuhle kakhulu wajabula umlungu impela washutha izithombe wasendela unkosikazi wakhe ukuthi lo muntu ebengishiye lapho yabona sekukuhle njani ejaradini ibheka laphandle nje kwi-pavement la kuklini njani akula maphepha onke la belahlwa ngabantu lamabhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala befika belahla amabhodlela nje phambi ngikline yonke into ngakhini umlungu wajabula kakhulu wasesithi ngizobuya ngizokulanda ngelinye ilanga leyonginginela kwami la engihlala khona okay nyampela umlungu abuye kuyi-weekend abuye ngithatha ahambe nami fike thi ngicela ungihlinyele nje lapha phambili efranti la ngemuva ngale uhambe uyoklina khona angibonise valele izinto zakhe nje ngendlela yo okay angikhine akube kuhle kakhulu umlungu ajabula anginikeza imali
akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini
ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo shouthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe ngibe duze nayo but ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-4-wheel okhathitshane kanje namathuluzi aphelele kumbe labo-extension kanjalo so ngicela ungenzele lapho ephambili ngathola ukuthi umshini angikwazi ukuthi u-operator kanjani wabuye wazongibonisa wayehlisa wangibonisa hayi so ma ufuna utshani buyehlee ubamba lapha nala hayi ngashesha lami ngafunda khona lokhu wasengidlelela-ke kuma-next door ukuthi hayi mali ifuna umuntu ongalisiza ngekilini noma kulikhathela utshani nami ama-next door la aqala ukungibiza until isitaratu sonke simemetheka singijwayela
umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa kwanele mthwakazi lekhombule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi untungamilinkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lila.